Kuizika disenda ba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Abantwana sokuthiwa bayengabhadalanga i-school fees ngabhala imihloliso yokuphela komnyaka. Lokho kuzadalela ukuthi bebe behlala bembisele emuva. Xa lokho bembisele emuva isikole school fees leso laso isikoledi sayo silokho
esisayo. Izikolo ezithile zakoBulawayo zibikwa zazise abazali ukubana abantwana bazasoza abasoze bavunyelwe ukubhala imihloliso yokuphela komnyaka nxa bengabhadalanga inhlawulo yesikolo yama-school fees. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Robert Mugabe ukhuthaza ukuvuselelwa kwesigwebo sokulongisa ikakhulu labo abatholakala belecala lokubulala. Wasola labo abaqhubeka besiyathululela izimali kubafundisi abashumayela ngezokunotha masinya, ikanti ke yibo njalo abahlezi bekhala ngokuswela imali ngenxa yesimo somnotho weZimbabwe esingamanga kuhle. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli Mugabe uthola amazwi phambi kwenkulungwane zabantu emathuneni abeka amaqhawe esizwe eNational Heroes Acre namhlanje emini, lapho kubekwa umoyi umnumzana Donnie Mvuti, ilunga leZANU-PF, yena obedume ngemibono etshiyeneyo kumaphephandaba. Umgabe uthe labo abathi elizweni akulamali baqamba amanga ngoba nangu phela beyibo abanothisa abafundisi ngeminikelo.
Abanye phakathi kukazulu wakuleli baqhubeka besishiya kubafundisi bamasalamusi. Ekuzweni lamazwi namba sebethululela izimali zabo kwimigqumo yokukhangeza izimali eziya ezikhwameni zalaba bafundisi.
Uye wabulala labo akade bebuthene ngembambo lapho athi abanye bakhe bakahulumende sebelomkhuba wokugijimela kulaba bafundisi beyothenjiswa izikhundla ezifana lokuba ngumsekeli womkhokheli welizwe kanye lokuvuka bephethe ubukhokheli beZANU-PF.
Umongameli Mugabe ubuye wathi abanye bakhe kuhulumende labo baya kulaba bafundisi besiyotshela ukuthi bazaphiwa isikhundla ezifana lokuba ngumsekeli kamongameli welizwe, ikanti abanye bathenjiswa sona isikhundla sokuba ngulozathungamela ibandla leZANU-PF.
Esipha umbono wakhe ngamazwi la umnumzana Pride Mkhono uthe loba nje abafundisi bamanga bekhona kakuvuzanga uMugabe adlale ngodaba lokuswelakala kwemali ngoba uhulumende wakhe enguye owaludalayo.
Umongameli Mugabe lapha mbona engathembekanga lapha ngoba nguyena owaletha udubeka phakathi kwabantu la. Yikho besiyagijimela kuma-prophets besenza zonke izinto ezifana nalezo. Sengaphenduka namhla esithi abantu bagijimela kuma-prophets, amboni kuyikuthembeka kukamongameli welizwe lawo.
Kwahlaziya ngezombusazwe umnumzana Peter Mkuni uthi amazwi la ajonge ukuhleka labo abafisa ukuthatha izikhundla kuZANU-PF kanye lesikaMugabe phinde abeyise.
Into ekhanya imgcikelane yokuthi uMugabe wenza abanye bakhe iziphukuphuku njalo kukhanya uyabeyisa ngokuba ngabantu abaphongukholwa yonke into, ikanti bona batshengisa ubuhwaba bokufuna izikhundla eziphezulu.
EleZimbabwe selibona ukuqonga kwenani labafundisi abentshumayelo emayelana lezemali eminyakeni edluleyo osokusiza iningi labantu linothe libe izipahla ngemali yeminikelo yabantu abadukilayo bezama impilo ukuthi mhlawumbe bengakhululwa ngabafundisi laba. lokhu sokwamukela ngemibono ehlukene abanye bethukana lakho lokho okwenza abafundisi ukuthi iningi liyagijimela kibo laba bafundisi. Kunoma abanye besithi bayasizakala iningi libika likholiswa inhlanzi ngezandla into esisuke yachiya laba bafundisi betholakala njengabantu abangathembekanga. Kusenjalo uMgabe ubike ukuthi labo abantu abenza amacala kufuze bebotshwe ukuthi abanye kufuze bebulawe ngokufakwa intambo. Kodwa inhlanganiso ye-Amnesty International emelwa ngumnumzana Cousin Zilala ithi lokho okubikwe nguMgabe kayivumelani lakho ngoba phela umthetho weZimbabwe ungasavumelani lakho ukuthi abantu bebulawe ngokufakwa intambo. Kumele iStudio 7 iseHarare nguGibson Bebe.
I-Commission ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ibambisane lebona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu iZim Rights labaculi ukusungula uhlelo lokufundisa abantu ngezokhetho bebakhuthaza ukuba bayibhalisa ukuvota phansi kohlelo olwe-BVR osolungene kuhlandla lesibili. Unompumelelo Moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Amabandla ezombusazwe kunye lezinye inhlanganiso ezizimeleyo seziphume ijumo zayakhuthaza abantu ukubhalisa ukuvota kanye lokuthi bavote ngomnyaka ozayo. Lamhlanje inhlanganiso yeZim Rights ibambene lomculi uCooksman leVictory Siyanqoba bangene kulanga lesithathu bebhoda ubulawayo ngemoto yomkhankaso ukuthi abantu bayebhalisa ukuvota. Izilindo zamabhasi kobulawayo eGodini, eRenkini, eNtumbane leNkulumane Mall kunye lamalokishi ambalwa ngezinye zezindawo ezithe zafinyelelwa ngaphansi kwalo umkhankaso. Umgcini ingcebo weZim Rights, umnumzana Themba Chivea, uthe uhlelo lokukhankasela ukuthi abantu bayebhalisa ukuvota lujonye ukuthi wonke umuntu ayebhalisa kungakhathalekile ukuthi sewake wavota.
Uhlelo lokukhankasela ukuthi abantu bahambe bayovota silusungule lapha kobulawayo siluqale ngomvulo. Sizama ukubakhuthaza ukuthi sibabonise ukuthi hayi sokule system entsha, sokule ndlela entsha yokuregister abantu okuthiwa yi-BVR.
Umculi uCooksman Khulekani Bethule laye ugcizelele kulokhu.
Sebesithi hayi mina kudala mina ngabhalisa mina kusukisela ngo-1980 ibizo lami lemininingwane yami ibivele ikhona ngale ku-voters roll. Hayi le yi-voters roll entsha ekujwayo laphana biometric system yiyo esasiyisebenzisa, yiyo esizabe siyisebenzisa kumnyaka ozayo ngo-2018. So wonke umuntu kahambe ebhalisa kutsha bakithi.
Unkosazana Esther Zitha oweqembu lomculo wembube eleVictory Siyanqoba uthe lapho abantu besiyabhalisa ngabangajiyi abantu abaphila lobugoga.
Nalabo abasezindlini yazi bakhona abanye abangatholanga lelo thuba lokubana befike kulindawo, yazi bakhona abanye abagogekileyo bahlobo bethu. Nina ngumnandi wenu wokubana uma ekhona umuntu ogogekileyo endlini eneminyaka 18 ukuthi aphezulu, mthathe mncedise ehambe khona ngale laye eregister.
Osakhulayo uJacqueline Ndlovu uthe esikolo seMpumelelo Primary eMpophoma akukhombisi ukuba iZeki iyabhalisa abantu esola kakhulu lokuthulisa kwayo emisakazweni lakumabonakude mayelana lohlelo lolu.
Nimangele izolo bengike ngavakatshela i-registration center, they're not clear science ukuthi kulolu tholezakalayo. Into nje eyinkinga kulesi sigaba sethu ngikuthi iZeki ayikahambi tshela abantu ngohlelo lukhona.
Usikhulile Moyo laye uvumelane loMandlovu ethi abantu baphuzile ukwaziswa kodwa ethi uhlelo abaluqalileyo lukhanya luzaba lempumela.
Into engiyisolayo ukuthi baphuze ukuqalisa ngoba abantu ngikhona beyakuzwa kuyathi phase phela bengikhona besukuma ukubuyela, but kusebenzile kuyancedisa ngoba abantu bebengakwazi.
Uhlelo lokubhalisa ukuvota lungene kuhlandla lesibili ngensonto edlule kodwa ubulawayo leMandebeleni jikelele ibe nenani eliphansi labantu ababhalise ukuvota uma kuqathaniswa lezinye izigaba zelizwe. Umkhankaso wokubhalisa ukuvota awukatholi ukubukiswa kumabonakude kanye lokusakazwa osekuchiye iningi labantu lingazi ngohlelo. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Lokhu esisedabeni lokubhalisela ukuthola ilungelo lokuvota. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eBrithani zithi kusobala ukuthi uhulumende esebenzisa ikomishini ebona ngezokhetho iYezek uzama ngazo zonke indlela ukuthi avalele phandle izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi zingabi lamalungelo okukhetho oluzayo luka-2018. Ikomishini le ithi wonke umuntu ofuna ukuvota ngomnyaka ozayo makabuye eZimbabwe ukuzobhalisa njalo aphinde abuye ngesikhathi sokhetho ukuzovotela afuna angene esikhundleni okudalela abasemazweni indleko enkulu. UEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba eseBrithani.
Isisekelo sombuso siya 2013 sivumela zonke izizalwane zeZimbabwe ukuthi ziphatheke kukhetho njalo zivotele ezibafunayo kungakhathelekile ukuthi zihlala eZimbabwe kumbe emazweni. Unkosazana Sindisiwe Dube ukhala ngendleko zokuhamba kaningi ukuyabhalisa lokuyavota ekhaya.
Hayi, mina ngizubuhlungu kakhulu ukubana sisebenza kanzima la. Sisebenza imali sithumela ekhaya. Imali yethu iyafuneka le ekhaya. Sokumele sina imisebenzi yethu la eyiyo esinike imali. Sihambe siyeregista ukuvota. Sithi sivela kuyaregista ukuvota. Sibuyele futhi ekhaya sihambe siyevota. Why? Khona kule embassy la.
Ziningi izizalwane zeZimbabwe ezihlala eNgilandi ezilesifiso sokuyavota ngomnyaka ozayo. Umnumzana Arthur Molefe lilunga leZaphu. Yena uthi okwenzakalayo akumelanga kuvunyelwe. Ekutaza abantu ukuthi bangathuli nje babukele uhulumende esona.
Bantu bakithi beZimbabwe ake sisukumeni sicomplain ngento eyenziwa igovernment yakithi le. Bayakwazi ukuthi abantu abangaphandle bangavalela ukuthi bangavoti bona bazahlala kupower.
Isizalwane eziningi zeZimbabwe kwelengilandi zijayele ukuyavota ngesikhathi sokhetho eZimbabwe ngoba babhalisa kudala kugwalo lwabantu abalamalungelo okuvota. Lona lonyaka olusebenziswayo ngendlela entsha yakulezi nsuku e-biometric voter registration PVR. Osokusitsho ukuthi sokumele babhalise kutsha. Umangulube ngumamobele sifiso esikhulu sokuyavota.
Umama owafika elizweni leli ele-UK ngomnyaka ka-2000. Sengile mnyaka 64. Sengile 17 years ngilokhu ngihlezi khonapha. Izinto zingalunge ekhaya. Sifuna ilungelo lokuthi sivote. Ayikhona ukuthi sihlale lapha singavoti.
Ukubhalisa ukuba nelungelo lokuvota kukhetho oluzayo, abezek bafuna okuninginengi. Ohlanganisela ukubonakalisa ukuthi uyisizalwane seZimbabwe njalo lapho ohlala khona abathi yi-proof of residency. Unkosazana Nothabo Ncube uthi lesifiso sokuyavota kodwa akumncedi ngoba into ezifunekayo zonke ukuthi abhalise akalazo.
Ngazi usuke kudiaspora ufike uye ekhaya bazafika bafune i-proof of address. Uzayithatha ngaphi i-proof of address ungahlali ekhaya?
Ukhetho luka-2018 eZimbabwe lukhangelelwe ngabantu abaningi ukuthi yilo olungaletha inguquko. Isifiso sokuyavota kukhetho lolo sikhona sibili kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe okugoqela naseBrithani. Babikwa abefika izigidi ezine abeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe okwamanje abayibo abasebenza nzima bethwele umnotho welizwe ngokuthumela ukudla lemali kodwa abanawo amalungelo okungena kukhetho lweZimbabwe emazweni abahlala kuwo. Kumele babuyele ekhaya. Ngimele istudio 7 eLondon, ngu-Ezra Jesus Banda.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda.
Uyakwazi na lapho kumele uyebhalisa ukuvota. Isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018. Olukhushwa yi-commission ebona ngezokhetho eYezek. Siqala mhla ka-29 Mfufu. Sisiya phela ngolwezi 13. 2017. Kobulawayo, Bulawayo, South and Central, ePhelandaba Mpopoma, eMakhandeni eMtumbane, eLobhengula laseLuvuko. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mabukuta Fara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Letibaraseko, Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South, North and Central, Lemtare North, Emotional and Central, Shamba, North and South, Ekurube North, Mount Darwin East, Le South, Le Rushinga. Emashonaland East, Uzumba Maramba, Maramba Pundu, Uzumba. Murewa North, West, Le South. Emarodera East, Le Central. Emashonaland West, Urungwe East, Makonde, Chinoyi, Emakonde, Emangura, Kozimba, Zimba West, Kanyele North. Emashingo, Chivi Central, North, Nase South. Mashingo North, South, West, Le Central. Le Mashingo Ebe. Ematebeleland North, Elupane East, Echolocho, North, Le South, Le Mkuzi. Ematebeleland South, Ematobo North, Kanyele South. Ebubulilima East, Kanyele West. Enkabazwe, Emitland, Gokwe South, Le Central, Gokwe, Sasami. Berengwa West, E South, North, Le East. Izishabane Ngezi, Ganye, Izishabane Runde. Kodwa phela lawa ayisiwo wonke ama-centers elingabhalisayo ukuvota lilakho ukuwathola kuwebhusayithi yethu ike Voice of America ethi www.voaindebele.com. Ku live talk lamhlanje kuhlelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ole diaspora forum sixoxa ngabafuna ukuyancintisa kukhetho lomnyaka ozayo eZimbabwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-485-465-0318. Inombolo njalo 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Lilalele umsakazo we-Studio 7 esakaza eZimbabwe. Siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC. Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe namafitshane. Umumo usubuyele njengesukwini edolobheni le-New York ngemva kwengozi yomunye undoda ovuke ubhova washayela imota yakhe egxoba ixuku labantu alabakade behamba ngamabhayisikili eManhattan, wabulala abathobami nembili walimala abambalwa. Undoda ucine edutshulwa ngamapholisa izolo. Kuthi-ke idale lephalamende lakwele Japan selikhethe labuyisela inhloko kahulumende uShinzo Abe esikhundleni. Ukukhethwa kwakhe kwenziwa ngemva kwenyanga ezimbili ebandla lakhe ele-Liberal Democratic Party linqobe kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende limanyenele le-Komeito Party. Okuhle kwenza lumanyano wathola isilinganiso sokubili kokuthathu samalunga aleli dale. Izikolo ezithile zakobulawayo zibikwa zezazise abazali ukubana abantwana basoze bavunyelwe ukubhala imihloliso yokuphela komnyaka nxa bengahlawulanga inhlawulo yesikolo yama-school fees. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Imithetho yeZimbabwe ithi akula mntwana okumele axoshwe esikolo ngenxa yokungabhadala kwenhlawulo yesikolo. Ngokunjalo iningi labazali likhathazekile ngaleli nyathelo. Umnumzana Laselo Chivea uthe lapho okufunda khona umntanakho sebebazise ukuthi abantwana abasoze babhale imihloliso nxa bengabhadalanga.
Sinesikolo esikhulu kakhulu igampu. Lapha abantwana batshelwe ukuthi uma bengabhadalanga $12 by Friday ngeke babhale i-end of term exams. Cha, sizamile ukuya esikolo ukuyakhulumisana labo kodwa bathi bona kusiwe i-SDA esho njalo.
Omunye njalo umzali unkosikazi Sambulo Ndlovu uthe lokhu kubisela abantwana emuva ngoba nxa bengabhalanga imihloliso yokuphela komnyaka kuyahle kubavimbe ukuqhubekela phambili esigabeni esilandelayo semfundo yabo.
Abantwana sokuthiwa nxa engabhadalanga i-school fees kabhali imihloliso yokuphela komnyaka, lokho kuzadalela ukuthi bebe behlala bembisele emuva. Xa elokhu bembisele emuva isikolo i-school fees laso laso isikweletu sayo silokhu esisanda. Ngakho lokhu kuba nzima sibili emntwaneni ngoba lakho kuyamenza angabisathakazelela sibili isikolo.
Unkosazana yemuraita Gwirei ongomunye umzali uthi lokhu kwengezelela izikwelede lendleko zesikolo ngoba umntwana esezaphinda izinga elilodwa.
Mina indaba le eyokuthi khona abantwana abangabhadalanga i-fees bangabhali ama-exams ekupheleni kominyaka mina ayingiphathi kuhle kakhulu ngoba yebo nyavu umuntu umlando ukuthi ebazalini ukuthi sibhadale ifees kodwa kulezi insuku kunzima kakhulu ukuthi uze wenelise ukuthi ubhadale yonke ngoba sokunzima ukuthi imali yakho ihlanganise yonke naleyo yamafees kulezi insuku so besicela ukuthi abantwana babhale ama exams bangaze baxotshwa sizabhadala yebo kodwa khathesi abavunyela ukuthi babhale
Kodwa umnumzana Dixon Moyo olilunga leSchool Development Committee kwesinye isikolo ale ukusichaza uthe lokhu bakwenzela ukuthi bakhuthaze abazali ukuthi babhadale indleko zesikolo
Abazali lapha bazama ukukhuthazwa ukuthi bebhadalele abantwana ifees izikolo vele zilohlupho lokuthi imali yokusebenza ezikolo imali evele ivele abazali abazali ungabatshela ubakhuthaze phakathi kwesikhathi asibhadali kodwa ke lokhu ayisukuthi abantwana basoze belobe emhlolisi ngokokwethusela abazali nje nokubakhuthaza ukubakhumbuza ukuthi hayi ngilo mlando bazali bhadalelani abantwana ezikolo kuqakathekile ukuthi wonke umntwana ebe nelungelo lokuthi efunde esikolo yinto evele ibekiwe ngumthetho welizwe lonke umhlaba wonke jikelele wonke umntwana lelungelo lokufunda kodwa ke abazali labo akufanelanga bephazamise amalungelo abanye abantwana abantwana bayabebhadele ngoba la abanye babengani sebesebenzisa imali ezibhadele ngabanye abantwana
Abohlangothi lwezemfundo kobulawayo bona balile ukuphendula impizo yeStudio 7 bethi basafuna ukuphenya ukuthi izikolo ezenze lokhu yiziphi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Suba elizwe besiyancintisa kukhetho lekhaya babhekana lengxaki ezimbalwa izivalisa ukungamukelwa kuhle lokubonakala njengabantu abafuna izikhondla izikhundla bona bebehlezi kuhle abanye babo besekhaya besidla imbuya ngoluthi kulabambalwa abazancintisa izikhundla zokuba ngamalunga edale lephalamende labanye abafuna ukuba ngumongameli welizwe Chris Gande we Studio 7 uxoxelo wake wancintisa kumela isigaba sevungu edale lephalamende isuka kweEngland lapho ahlala khona uEzra oyintatheli njalo ye Studio 7
mina ngikwenzile ukuthi ngangihambe kithi ukungena kweze umbusazwe lokhu kwakuyikubana ke ngifuna ukuthuthukisa isigaba sakithi ngangingenele ukuyathuthukisa isigaba sakithi abantu ababeyibo bangani babe balolaka ngabantu abangangaziyo abangaveli kithi labo abantu esithi ngabe social media babengancedi lutho kukanti izakhamizi lapho engangiphuma khona yizo zazingicelile ukuthi ngibamele kukhanya ke kusiba labantu abaningi abangajabuleliyo abantu abavela ngaphandle kwelizwe nxa besiza ukuthi bazoncedisa ekhaya
kahle kahle kuyini abangakufuniyo ngabantu abavela kudiaspora
baza kutshela ukuthi wena ubungekho kuground kodwa bengananzelela ukuthi ngaze ngibe kuground ngihlezi kunceda ngani ngingazithuthukisi ngingayifunda ngingayisebenza singahlala sonke sikhangelana ekhaya isigaba siyathuthukiswa ngubani ngoba ngamkhetha lo ohlala khonapho lapho ohlala esigabeni engela lutho ozakwenza nefuna ukuyazihlalela ngaye eParliament yangikhona abuye alale ngakho ngangikubona kufanele kumele ukuthi abantu laba bavela ngaphandle kwelizwe nxa bebuya lolwazi labo libathathe bangene ngabantwana bezimbabwe basuswa ludubu wezimbabwe kuyadinga umsebenzi ngaphetsheya
manje wona amabandla sabona sekuthiwa khona baphonga ukuthatha ama candidates bengavetanga ngoba bavela phandle kwelizwe wena ukubona njani ukuthi nxa ubuphandle kwelizwe ubusuthiwa awumelanga unqintise ngoba bekulabanye ade bevele bekhona
eZimbabwe kungani sesemuva emazweni la siphila kuwo la kuba South Africa lonke indawo bakhangela umuntu ukuthi uzenzelani isigaba sabalandaba lokuthi kukhala ukuthi hey ube active besenzani akusebenzi kanjalo kusebenza ukuthi isigaba sakithi sisalele umuntu lo ozathuthukisana ozasinikana esigabeni yikho okuqakathekileyo ukuthi uhlele nje kuground yokusebenza kumele bakhangele uyisizalo seZimbabwe yebo ngisizalo seZimbabwe uyini ofuna ukuba sebantwini bakubone ngokuthi kwini ngokuba sebantwini yikho kumele bakuvumele bengahluphanga ngento eziningi ukuthi ubungekho emhlanganweni ubungenzi lokhu lalokhu lalokhu
manje nxa sikhangela elakusasa siyezwa bakhona abafaniseleyo bathi ha umuntu ongabusa ilizwe leZimbabwe ngoyaba evela kudiaspora ukubona kungaba liqiniso into
ngoba liqiniso kakhulu ke kukanti abantu abavela kudiaspora sebelolwazi njalo bangena ngengqondweni zokutshontsha bayakwazi ukutshontsha emazweni labesikuwo kulicala nxa ungulo wembusazwe njalo sebefundile babona ukuthi ke ukuphatha ilizwe lokuphatha abantu kumele kube ngumuntu onjani ufundisiwe yonke into uhlangana lalapho ke uhlangana labo emazweni walabo esikuwo South Africa, Canada, Australia, USA, Britain ubona ukuthi ke na imbuso yabo isebenza kanjani imbuso yabo ikhululekile la ngawe ngakho lokhu lolwazi lakho litholayo ngaphetsheya usiyafika ekhaya uzafika usebenzi lolu lwazi ukuthi abantu bahlonitshwa abantu abadontshelwa abantu bafuna ukuthi isigaba zabo sithuthuke kuphela kungela lutho olunye olukhona.
Ezra Jesus Fanda intathele izindaba yeStudio 7 ubekhuluma ecingweni eseNgilande. Umongameli Donald Trump wele Melika uthi usethatha amanyathelo okuvala uhlelo lwe-Diversity Visa Lottery Program kulandela ukubulawa kwabantu abayisishiyagalolumbili eNew York izolo ngowesilisa odabuka kwele Azerbaijan uSayfilo Saipovu. Yena-ke ubikwa waphiwa imvumo yokuzohlala eMelika ngemva kokuthola i-green card phansi kohlelo lwe-Diversity Visa Lottery Program. Lolu luhlelo lolu lusetshenziswa ngabantu abaningi ukuthola imvumo ukuzohlala eMelika. Sikhuluma nje luvuliwe njalo iningi lizama inhlahla emhlabeni jikelele. Emazweni awethu lelamhlanje uTrump yena odume ngokukhuluma kubi ngabantu abavela kwamanye amazwe uthe uhlelo lolu kumele luvalwe emizameni yokwenqabela izigelekeqe ezifana lomsolwa ukuza eMelika. USayipovu ubulale abantu laba ngokubagxoba ngemota ngabomo njalo ulimaze abantu abedlula ishumi. Ubikwa ebethwele imbhobho yamanga engadubuliyo. Amapholisa adubule amlimaza njalo athi kulobufakazi bokuthi umsekeli weqembu labalwa becatsha abesimozilem abedlulisa amalawulo abe-ISIS. Ukuhlaziya amazwi kaTrump sixhume umgcinisihlalo we-MDC eMelika uMnumzana Dan Moyo.
Kwela kithi esindebeleni silesaga esithi zonyelwa mvunye. Ngakho ngokubona kwami ludaba olukhulu lolu ngoba masilubhekisisa singamthola uMnumzana uTrump ngoba asingeke sithi wonke umuntu ole green card ule ngqondo zobutororo uzokuhlasela abantu njengalokho esikubone kwenzakala eNew York. Kodwa abanye bathi i-prevention is better than cure. So ngezinye indlela yena ngokubona kwakhe langecampaign yakhe ayenzayo ukuthi vele u-anti-immigration, I think laba abantu abayenza lokhu ubu-terrorism abebenzayo lobu, they are pretty much feeding into i-rhetoric yona le avele ayisho ekuqaleni ukuthi abantu laba ababuya from ngaphandle. Yena usukathe abaningi bakhona, but uma sibhekisisa ama-statistics balutshwane nje, it's just individual cases. So kunzima, yes, on one hand ule point ma e-addressa i-base yakhe ngoba i-base yakhe ivele ivumelane layo ukuthi ayivele kunjalo labo abantu ababuya ngalama-green card awe-lottery baza lapha behlose ukuzohlukubeza nokuhlasela abantu base-America. Kodwa ngaseqinisweni ama-statistics akhomba ukuthi balutshwane abayenza lokho.
Amalunga awedale lephalamende kundlu zonke zombili ele-senate lendlu encane ephansi, ubona bevumelana lo Mnumzana Trump yini bevala lolu hlelo?
Well, right now, both houses, i-Congress, i-lower house, i-Congress, i-upper house, i-Senate, i-majority, yama-Republican. So, ba-controlla zonke lezindlu zombili. Yebo siyazi kukhona ama-moderate Republican abangavumelani lakho konke ongabe kuphushwa i-agenda ka-Trump. So singazi njalo ukuthi ekuvoteni lapha bangavumelana yini bonke ukuthi hayi ngempela uhlelo lwe-green card leli kumele luvaliswe. Kodwa abaningi bakhona I think baya-analyze kakhulu before bavumelane lakho. So hayi kuzoba nzima, kodwa ngibona engayiphusha uTrump leyo ngoba izothola i-support kwabaningi ama-Republican, especially after lokhu esikubone kwenzakala eNew York.
UMnumzana Dan Moyo ngumgcini sihlalo webandla le-MDCT eMelika uxoxe lo ntungameli nkomo we-Studio 7 eseVirginia khonapha eMelika. Isikhathi sethu asavumi ukubana siqhubekele phambili silokhe sisonke kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Oselivalelisa ngilifisela ukuthi ngobuhle kodwa lingakhohlwa ukubana hayi ngisuka lapha singena kuhlelo olwe-Live Talk iDiaspora Forum lapho isixoxa ke ngabantu abafuna uyancintisa ukhetho.
Beke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.